Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Thathele lithuba ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-21 Mpalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa ancitha imvumo ibandla le-CCC ukuthi liqhube umcimbi wokuthakazelela ilanga lekhisimusi eChitungwiza.
Asingalaqiniso lakho ukuthi amapholisa anqineke phela kufuthi singakhangela abantu bakachamisa bujele ukuba lobudlwangudlwangu lodlakela.
Udubo lokusilela kwamandla kagetsi luqhubekela phambili, iningi lezakhamizi zakobulawayo lisemnyameni kusukela ngeviki edluleyo.
Kuliqiniso ukuthi amagetsi aludubo ilizwe lonke, aludubo kobulawayo, ave ludubo lakumawadi. Lami khonapha ngekhaya kulodubo olufanayo.
Idale le-High Court lamuhla lizahluza isicelo esitsha sommeli wezengeza West edale lephalamende njalo elilunga le-CCC umnumzana Job Sikala osele ngxenye yomnyaka evalelwe esitokisini engathoniswanga icala lakhe.
Umthetho abawusebenzisayo kulowe Zimbabwe i-Constitution and kulowe ZANU-PF ma udlelana leZANU-PF.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa ancitshe imvumo ibandla le-CCC ukuthi liqhube umcimbi wokuthakazelela ilanga lekhefu lekhisimusi eChitungwiza njengenhlala yenza ngalesi sikhathi somnyaka. Umbuthano lo bumele wenziwe eHuruyatso eSt Mary's Hall ngolwesihlanu olwedluleyo, kodwa amapholisa awaphanga isizathu sokuthatha lelinyathelo lokuvimba lumbuthano. Lokhu kwenzakala ngemva kwamalanga ambalwa amapholisa encithe umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa imvumo yokuqhuba umbuthano wokuhlanyela izihlahla emaSwingo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Kuyinto edanisayo kakhulu ukuthi amapholisa enqabele umbuthano wabantu. Angifuni mina ukuthi ngithi owebandla le-CCC ngoba leuchamisa labalandeli bakhe angikholwa ukuthi balibandla. Lezi zathu zami ezenza ngitsho njalo. So kuyadanisa ukuthi amapholisa abenqabele ukuthi benze imbuthano le ababejonge ukuyenza. Kodwa ke asingalaqiniso lakho ukuthi amapholisa anqinekeni phela futhi singakhangela abantu bakachamisa kujayele ukuba lobudlwangudlwangu lodlakela. Mhlawumbe amapholisa anqikeneke ukuthi nxa kungabuthana laba bantu kuyaba lodlakela, ngoba vele bona nje abantu abalandela uchamisa iningi labo ngabantu abalobudlwangudlwangu. Hey, ku-social media lapha bayachinga bayakhuluma izibhongobhiya zenhlamba, ungavele ukhulume ngani uphikisana labo lembono yabo bayakuthethisa bakwenzeni baku. So khonoku ukuziphatha kwabantu abalandela uChamisa mhlawumbe yikho kwenza ukuthi amapholisa acine enqineka ukuthi angabayenzi babuthane. Nxa bezaba lezibindi zokuthuka abantu ku-social media, pho ungabahlanganisa ndawonye selihlangene physically kuzaba njani? So ngicabanga ukuthi mina amapholisa lawo erongo enjalo, kanti lokuziphatha kwabantu abalandela uChamisa akutshengiseli ukuzotha le seriousness yabantu abathi bayi-alternative yeZANU-PF. Basuka baziphathe babe lobudlwangudlwangu njengayo izanu yakhona abathi balwalayo. So kucine kungasakhanyi umehluko.
Lona ibandla le-CCC ngokungabi lengatsha zalo ukubona njani?
Kanti vele lona liza kuba liba ibandla njani elingelasisekelo sombuso. Angithi ngesilungu kuyathiwa khona khona a political party must be a body corporate eyanelisa elamandla to sue and to be sued ngoba iyabe ilesisekelo sombuso per constitution. Iphinde ibandla liba libandla ngabantu libe lama structures. Kodwa kwakathi sikhanya ibandla lelithiwa i-TPC kalikho into ekhona nguChamisa olabantu bakhe abalandela yena. So khona lokho kusuka kuhlupheke kubaxake yikho bazaqhubeka bedliwa kukhetho. Kodwa mina nxa ungakhuluma labo bathi bona bale strategy licebo kumbe liqhinga. Kodwa iqhinga labo lelasize lisebenze eZimbabwe ngoba eZimbabwe abantu balandela amabandla. Njalo kuzahlupha very soon ngoba uzathola ukuthi umnumzana uChamisa yena ufuna ukwenza izinto zakhe ezekhanda lakhe engela accountability system emenza laye abe accountable. So ngeke ufune ukuthi wena uholde abantu to account to account yakho kade kwenza kuma MP efuna ukuthi ama MP balaba yekele ukuthatha imali leyana ebayiphiwe eParliament bamlalele kodwa yena engafuni ukulalela ukuthi kube lesisekelo sombuso sisebandla sisenza ukuthi yena laye akho kube lendlela yokuthi laye alalele. So yena ufuna ukuthi alalelwe kodwa engafuni ukulalela. So kulenkinga khona apho ukuthi angiboni mina be serious nxa ukuthi ba serious ngokuthi bafuna ukhipha izano embusweni ngabe benza ngcono babe lebandla ayekele ukwenza iproject le ibe personal project ngoba lapha yena uzigijimisa lokwakhe njengomnumzana uChamisa akulabandla alakhaya futhi experiment yabo le abazama ukuyenza bethatha ama notes abawathatha kuSerge Popovich umsebien lo train abantu ngoku organize ama protest awe canvas akusoze kusebenze eZimbabwe.
Hello ke ngumnumzana Angleston Sibanda ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekubulawayo. Udubo lokusilela kwamandla kagetsi liqhubekela phambili iningi lezakhamizi zakobulawayo lisemnyameni kusukela ngeviki edluleyo. Abahlali baka Ward 3 babikwa behlangene leziphathamandla zenkampani yamandla kagetsi yeZimbabwe Electricity Distribution Company izolo lapho abatshelwe khona ukuthi lolu hlupho luzalungisiswa kunsukwana ezilandelayo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomeli webulawayo East edalele eParliamente umnumzana Ilos Nyoni ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kuliqiniso ukuthi amagetsi aludubo ilizwe lonke aludubo kobulawayo abe ludubo lakumawadi lami khonapha ngekhaya kulodubo olufanayo. I-challenge kaward 3 kusukela ngolesine ebengela magetsi lakhathesi lokhu bengala magetsi kube le transformer edubukileyo yahle yafa eyiyo encedisa isigaba sonke esifuna leso khona ngale kuhlanganisa lezinye indawo eziku-ward 1. Izakhamizi kube lo mhlangano le-management ye-ZESA ekade ikhokhelwa ngubabujaji onguye u-regional manager we-ZESA. Okuphume lapho bathembisile ukuthi kuzadingwa enye i-transformer ifakwe khonapho lapho okufe khona i-main transformer yangkhona. Uduo ade bethi bahlangana layo i-rig okufanele iyekhiphi iyethwala i-transformer leyo isukela nxa ngizwise kuhle emakhandeni isiza e-Queen's Park. So lokhu kufanele kwenzakale kumalanga amalutshwana alandelayo.
Baphila njani abantu khona ngapho kuma constituency nxa kungelamlilo wamagetsi?
Siyakwazi ukuthi nxa kungalamagetsi kulodubo olukhulu ekuphekeni, kulodubo olukhulu emafrijini, nxa umuntu edengile izinto zabanengi njengenyama kuyagcina kusonakala kubole. Ludubo olukhulu kakhulu lolo kulabanye abagcina izinkukhu emakhaya lapha nxa bezibulele zabaningi befake kuma deep freeze amagetsi ahambe okwesikhathi eside kugcina lakho sokuyiloss kubusiness. Manje siyakwazi ukuthi ekhala phe eZimbabwe abantu abaningi sebeziphilisa about 64-65% abantu ba informal employment. Abanye abaningi bakhona abaphila ngakho khona ukugcina inkukhu. So industry lakho kulodubo kakhulu ngenxa yokuthi imithini iyabe ifuna amagetsi ukuthi isebenze. Kule mithini eminye esebenza 24 hours engafuna ukuthi kucitshwe amagetsi.
Njengamalunga edale leParliament, ligcine nini ukucubungula lolu daba? Njalo zithini iziphathamandla?
Sigcine ukukhuluma ngalolu daba ngolesithathu la ngolesine. Uminister wamagetsi uJames Soda wapha amacebo alawo ukuthi udaba lwamagetsi lulungiswe kube ngcono. Wachasisa ke ukuthi amanzi edamu leCaribe ayehlile kakhulu. Okwenzakalayo kathesi bagcina bevumelana leZambia ukuthi basebenzise ishare yeZambia ukuthi bagenerate at least 300 megawatts kulo ukuthi kube yizero.
Hello ke ngumnumzana Elos Nyoni ummeli weBulawayo East edalele leParliament obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le kweBulawayo. Idale leHigh Court lamuhla lizahluza isicelo esitsha sommeli wezengeza West edale leParliament njalo elilunga leCCC umnumzana Job Sikhala esokuthi akhululwe ngesibambiso sebail. USikhala uselenyanga eziyisithupha evalelwe eChikurubi Maximum Prison ngemva kokubotshelwa icala lokuphehla uDlakela. USikhala izolo wethule umbiko efisela uZulu ikhisimusi enhle njalo esithi lanqa ebotshelwe ize akananzondo enhliziyweni yakhe kodwa ugcwele uthando oluqondiswe ngitsho lakulabo athi bayamhlukuluza. USikhala ukhuthaze umkakhe kanye labantwabakhe ukuthi bacine njalo bengaze bephuka umoya ngokubotshwa kwakhe. Ukuhlaziya lolu daba untungamele Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla sebandla leCCC ngapha kwele Melika umnumzana Tim Muringai.
Kuhle lokho esikubonayo ukuthi amagqwetha kanumzana Sikhala sebecela okunye okwebheli. Sesibona ukuthi sehlale etilongweni for 6 months engelacala. Ye into abayikhulumayo ukuthi wayejojozela iUdlakela eZimbabwe. Ngithi mina they need to look it in a contextual manner. Ngoba iconstitution yeZimbabwe singayikhangela iyavumela ukuthi abantu baproteste ma i-government ingayenzi lokho okumele iyenze khona. Siyakwazi ukuthi kulo mthetho ofakwayo for abantu bezanu PF labantu bonke beZimbabwe jikelela. Siyabona ukuthi kulabantu abatshontsha izimali ze-COVID njenge-Obhedaya Moyo wakhutshwa etilongeni. Sabona i-drugs gate bakhupha abantu bona laba ejele. Sabona futhi u-Henrietta Rushwaya ethatha igolide elingavunyelwa ukuthi umuntu ahambe lalo lathathwa lahlela confiscated lapha sefike eSouth Africa sethume laye udriver wakhe. Singakhangela amacala abantu bezanu PF or zanu PF linked amaningi. Sibona ukuthi hayi umthetho abawusebenzisayo kulowe Zimbabwe iconstitution and kulowe zanu PF ma udlelana lezanu PF vele umthetho is not applied to you equally. Siyabona ukuthi ujudge owakhipha uSikhala last time emnika ibail uJustice Ndewere bamkhipha bamxotha emsebenzini ngoba wayelandela umthetho.
Lithi uSikhala uhlukuluzwa nguhulumende weZanu PF kodwa iZanu PF ithi ayilani lokwenza lalolu daba. Ngokunjalo ithi ludaba oluphethwe imithethwandaba njalo isebenza izimele.
I-constitution yeZimbabwe ikhuluma ngokuthi umuntu ma engakagqwetshwa for indaba yakhe they have the right for bail and then uhlale according to the conditions. But sibona ukuthi umnumzana Sikhala liqhawe elingesabiyo ukukhuluma lapho okurong khona ngoba umnumzana Sikhala is a lawyer owayemelela indaba ka More Blessing Ali indaba yezelizwe lobu lezana uPF ukuqunywa okwenzo uMore Blessing Ali wamjikela emthonjeni. So indaba le yabathi bona basebenzisa umthetho obalandela amagqwetha eZimbabwe, hayi mina ngithi abakhuluma iqiniso. IZimbabwe imele ibe labo Sikhala abayi 15 million, hayi siyabe sesile inkululeko lokwenza into esiyifunayo lati. Kathese into abayenzayo yayiyenza ngabo Smith yona le.
Alo ke ngumnumzana Tim Muringai oyibandla le-CCC ngapha kwele Melika ubexoxa icingweni lontungamile inkomo we-Studio 7. Okwamanje sengilishiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sagas nani balaleli besithu 7 ufeliqinisa lokhuluma wase lupane ejabuka ekhaya kunendaba yamasanctions la aseZimbabwe ukuthi wonke amazwe eAfrica akhalela ukuthi amasanctions aseZimbabwe kumele asuswe aguquzela iAmerica ancenga iAmerica ukuthi iAmerica ayisuse lawo la amasanctions yebo right ngaleyo ndlela kanti why betshela iAmerica bengatsheli neZimbabwe nabomnankagwa labo nabochiwenga labo nabo labo shuma labo nabo bonke labo abezana ukuthi ayilandele phela amalungelo abantu, abantu ababe namalungelo kungabi khona ukuhlukumnyezwa kwabantu ukuze nama-sanctions phela aphume. Bengatsheli i-America ukuthi i-America kayikhipha ama-sanctions kodwa iZimbabwe bayishiya ngaphandle. Ababatsheli nabo mnanga ukuthi nawe ngiphathela ma kuwukuthi ama-sanctions ufuna ukuthi aphume, yebo uhlukumeza abantu, sebenzisa ilungelo labantu, abantu abasebenzise ilungelo labo, hhayi ukuthi kube khona abantu abahlukunyezwayo. Kuyazi nje kuma elections baningi abasazoshaya, baningi abasazova. Yona la Senegal i-president yeSenegal ikushilo lokhu, uRamaphosa nayo ukushilo lokhu, wonke amazwe nje iBotswana nayo kuye akusho lokhu ukuthi ibacela ukuthi i-America singabe iyasula ama-sanctions. Kanti why bengatsheli yena umnankagwa ukuthi umnankagwa phatha abantu kahle akube namalungelo abantu ngoba nathi siyaluthi ama-sanctions afuna kodwa bona batshela i-America yodwa. Manje kuba kuma-elections kusazofiwa hayi kancane, abantu basazogijima ngoba vele namanje nje bayagijima kakhulu futhi hayi kancane.
Salibonani, salibonani Studio 7 vuka njani. Mina ngizwa laba abe-MDC omonzora bacebethi bayawina bathi 66%. Ya azothi abantu umuntu uyavunyelwa ukuphupha noma emile njengedonki straight. Laba even i-0.5 abayenzi kwi-next election. Ngathi besehluleka nje ukuba labantu kuma-constituencies wonke abala representative kuma-constituencies ngitsho ne-party yabo ayibambananga. Nanko abanye abantu abezanga, nanko abanye abantu bavinjelwe ikukhuluma nje kusiyafika nje i-MD kusiyafika nje i-election babe yinyinto njengaziwa i-MDC eyangena ku-election ya-2018 ikhokelwa ngumakhuphe iligcine kakhulu kwedlula lento kamonjura le. Yikuphela kwakhona nje basebejoyina nje ukuba khona ku-history yokuthi bakhe kwake kwaba le-MDC. Yilinto asebeyibambelele njengalaba abanye ababambelele ukuthini kwake kwaba lezaphu balokhu besebenzisa igama layo, kodwa into eliqiniso ukuthi izinto ezingasekhoyo lezo.
Sanibonani balandeli baka-Studio 7 nani basakazi.
kuye ezino kudana kakhulu ngokwenziwa libandla leZANU-PF nabantu abalikhulumelayo nabantu abalikhokhelelayo. Libandla leli lilokuganga nokuphala okukhulu leli ngoba sikubona la phambi kwabantu so itho isitori sokuthi hlabela iculo lokuthi abantu bengachawa ngoba phambi kwabantu. Asibevodwa ngathi batshelani ukuthi abantu abachawa ukuze bekhona. Sikubona la ensiza abachayi wabantu sokuboshwa abantu abangaki manje. Benikwe yibi izimoto zaphuma zazobarikita abantu la. Sizokubona la since 1983 to 1987 babulawa abantu bemakhepheleni lemeetings. Sokwaboshwa ba angithi uyabona ukuthi nxa ungayisapoti izandla ufanele ukuthi uvelelwe intwenti. Bekuchaye, bekubophe, bekubulale, bekuncitshe ukudla. Yizo zonke lezi zinto izinto ade kufuze zitholwe ngumuntu waseZimbabwe njengoba siye mina ngisapoti party. Isizalwane nje seZimbabwe angikho ukuchipha usi, angikho kumthwakazi, angikho kuzana. Nje ngiwumuntu waseZimbabwe kodwa uyibonayo into ofuze siyicele eyenziwa yiZANU. Yiyo yona le yokuthi bakhuluma okunye phambi kwethu, sirevodwa bekhuluma okunye. Yikho ngalifanisa nje lonwabo leli bandla liyathintathintsha nje liyaguquka. Upresident omutsha i-new dispensation le akula lutho njengalo walwenzileyo umgabe wengcono.
Sanibonani, sanibonani bantu bakithi njani ngezindawo ngezindawo. Ah, sakhala sikhalile ngalo mnangakwa lo. Ah, sohlala sikhala mpela. Yabona kuye la kusakhona kuya ngeqiniso mpela. Ah, umnangakwa vele ukuba ngupresident akufanelile. Yazi ukuthi abo president abaclean manje unxuswa kwamanye amazwe alabo president abaclean abahlonipha abantu ngokungabi lenhloni lokungazi uyapho ukuduma kuphela. Yena kodwa iqiniso into ayikholisayo ukugibela indiza jina nokudlalisa imali. Imali yatholwa ngabantu abangazi umsebenzi wabo. Kambe le mali ayidlalisayo engakho yokuhamba emazweni abantu esiyavakasha kube nga ayiwezi umehluko kompani emakhaya. Ezibhedlela kula mithi, izibhedlela zifile, into yonke nje akula nto nje iright khona pane ekhaya. Imali ayidlalisayo engakho futhi kayiwezi umehluko. Lale mali le ephiwe ama MP angela ncedo angabonakali ukuthi ayenzani. Hayi kodwa okunye kuzisa ubuhlungu mani. Hayi leZANU-PF le mina ngihlezi ngisho laba vele akuso government. La ngendlela abahlukumeza ngakhona abantu ngendlela ababulala ngakhona abantu. Laba bantu bayabonisa nje ukuthi abavotelwanga ngabantu. Kanti why bengahlonipha amalungelo abantu? Why bengahlonipha abantu behlukumeza abantu ngaleli? Why umnangabo uhlukumeza ngabantu abantu ngaleli ndlela le ayiyenze ebantwini? Why? Ma ethi ngumuntu wavotelwa abantu ngupresident. Vele kupresident ofana nalo. Ilizwe lakhe upresident kalila. Uvele umbone emehlweni nje ukuyisela lo ngumbulali lo.
Estudio 7 salibonani livuka njani labalaleli? Ye e-ofisini le triple C kulezi insuku akusakhulunyisana abantu bakhona bayaphambana kuphela ngathi kusetoilet. Akusakhulunyisana akusathenjwana ku triple C. Hayi ikusokuyabonisa manje ukuthi ileader yakhona yiyo engathi iphambene ayihlalisekanga ayilasithunzi. So abantu abayaba befisa ukuvota bangabe besavotela i-triple C ngoba i-triple C sekuyinto yinye leZANU. Kuyafanana i-triple C leZANU. Ofisini lakhona bayaphambana abantu bakhona bakhulumisane ngathi kusetoilet. So hayi sekuphelile ngale party. Yanini komthwakazi wozani la komthwakazi ilena i-MRP ngabe ngcono kakhulu noma ingangena yona igcwale kuparlament. Parlament yakhona ingaba le ngqondo futhi ingaba labantu abale ngqondo not laba bantu triple C abakuphalamenti abaphume.
Kalawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1202465038. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi kulezakhamizi zomango weTireya esigabeni seNkabazwe ezilahlekelwe zinkomo ezifika phose amashumi amabili ezitshaywe ngumbane. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi izinduna sezincome ilanga lokubambana ele-Unity Day elilikhefu lakusasa. Kwezemelika, amalunga ekomiti yedale le-Senate izolo avotele ukuthi incwadi zemithelo ye-tax kamnumzana Donald Trump iphanyekwe emphakathini. U-Trump nguye yedwa umongameli welizwe le-Melika ongazange aveze incwadi zama-tax njengalokhu okwenziwayo yibo bonke abayabe bedinga isihlalo sokukhokhela ilizwe leMelika. Kulokwesabela ukuthi uTrump wayengabhadali kuhle imithelo yakhe ngemfanelo okulicala elingadala ukuthi agwetshelwe ukuhlala ejele okwenyanga ezimbalwa. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Raphael Mthombeni, saqala ngokumbuza ukuthi umbuso kamongameli Joe Biden ubona njani.
Nxa singakhangela umbuso kaBiden, ngibona ngathi uBiden wathatha umbuso exactly njengokuthatha kukaObama. Ungakhangela uClinton ephuma esihlalweni watshiya imali eningi ukwedlula izinto engazithenga, lokho kuthiwa yi-surplus. Kwaba le mpi ye-Iraq leyana imali yonke yahamba. Wathi ezethatha u-Obama kuBush, ilizwe lisegodini elitshona lisiya khona. UBiden wazathathelwa ngu-Trump. UTrump watshiya ilizwe lisegodini elikhona le elalibangelwa ilubhubhane lolu olwe-COVID-19. So ke ekusukeni kwakhe kuze fika kathesi iminyaka le embili, ngibona ngathi uzamile kakhulu. Ngokungakhangela imisebenzi ibuyile e-America lapha, ngibona ngathi ongasebenziyo ngongafuniyo usebenzi. Ngokungakhangela izindawo zonke ziyabiza isisebenzi, now hiring yonke indawo. So ngibona ngathi wenze kuhle kakhulu, njalo lelizwe leli kufanele ukuthi ngabe khathesi libu recession ukuthi ngabe lisegodini. Kodwa ke lokho libambile ngoba igodi leli ligezwa umhlaba wonke impi le e-Ukraine. So ke yena ubambile khona lapana ungathi ubambekile usaqhubeka. Nanku lama elections wona la term elections wenze kuhle kakhulu.
Manje ngawukhangele ubona ungani umongameli Biden ulakho yini ukunqoba kukhetho oluzayo.
Njengoba sengitshilo lapho ukuthi wenza kuhle ngokubona kwami okwakhathesi i-economy le. Ngoba engikunanzelelayo lapha e-America ukuthi lo hulumeni umongameli owenza kuhle kwi-economy nguye obuyelayo embusweni. Lapha kakukhangelwa ukuthi ungubani, uqakade okunganani, usuhlala isikhathi esinganani, ufunde okunganani. Bakhangela izinto eziza kwenza ukuthi kube lentuthuko, yikho kwenza ukuthi umuntu avotelwe. Now ke lapha ngokubona kwami kungahamba kunje kusiyafika ku 2024, mbona ngathi angaba lethuba elihle lokubuyela. Kodwa ke mphinde futhi ukuthi ngabe ngiyime ngimcebisayo ukuthi ngabe yime engilapha ne-White House ngimcebisa, benza mlanda ngimtshele ngidaye mdala, ususebenzile kube kuhle ukusebenza kwakho, siyabonga ukusebenza kwakho, hambe phumula uwe labazukulu bakho.
Alo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni olandela izombusazwe weleMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 engapha kweleMelika esigabeni seTexas.
Hi. My name. What's it? Zwan. Kodwa njanga window mthoba. Kodwa njanga window mthoba. Zwan. Kodwa njanga window mthoba. Zwan. Kodwa njanga window mthoba. Manai. Kodwa njanga window mthoba. Zwan. 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 Bathe ngulova. Uthara sikela kutshona mhlanya lova. Uyazi ngini senteneya, uthi kimi yena akalandaba uzonilobola. Abasikile thi ngiyacombola, lonkithabu vela ngiyabagola. Amayelo abamnyama njengeCoca-Cola, ngingabhala ngapha njengamabhiri enqola. Ngikhonjwe njengowindo mthoba, khonjwe njengowindo mthoba. Zwa, khonjwe njengowindo mthoba. Zwa, khonjwe njengowindo mthoba. Manai, khonjwe njengowindo mthoba. Zwa, khonjwe njengowindo mthoba. Zwa, khonjwe njengowindo mthoba. Zwa, khonjwe njengowindo mthoba. Zwa, mina ngisobhare, ngiplanje ngeshwambembare, ngilenka nje ngedonketare, angizwakali nje mina njengethulele sawe, ungimelele mawusuvayo,
Uma nine esigcibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma emnandi ethiwa ngiphonjwe njengowindi womtshova. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba. Amapholisa ancitha imvumo ibandla le-CCC ukuthi liqhube umcimbi wokuthakazelela ilanga lekhisimusi etidungwiza. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Adibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.